Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 ngcwabakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day, lapho umangameli Emmerson Mnangagwa athe uziqhenya ngokuthuthukisa ilizwe kwezomnotho lezempila kahle waletha njalo inhlala kahle elizweni.
Nangihlalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalusananzwa njengendlela owakufanele ukuphathe ngalo. Izipreyefuze ukuthi ngabe yakhululwa.
Abatsha bamazwe omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day.
Ama youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwe emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya.
Abezempila kahle baxwayisa ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso oyeurinary tract infection abathi ungathelelwana emacansini kumbe ubangelwe yikungahlanzeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigaba sakobulawayo namhla simanyene lezinye elizweni lonke ukunanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare emathuneni awe National Heroes Acre, umongameli Emmerson Mnangagwa uziqhenye ngomsebenzi wakhe lapho athe uthuthukise ilizwe kwezomnotho lezempila kahle waletha lenhlala kahle. Uthe uhulumende uzazama ngawo wonke amandla okulondoloza ababengabaleli benkululeko lemdeni yabo. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe kule nkulungwane lenkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezafela empini ezilele emgodini engatshoniyo phakathi kwele Zimbabwe lasemazweni angomakhelwane ezafazulela inkululeko okumele ziyegejwa zizongcwatshwa kutsha ukuze imdeni yazo idelise inhliziyo. Bafela endaweni eziningi kumabhesi afana le-Freedom Front, Mokushi, Nyazonia nakwezinye indawo. Sesenza amalungiselelo okuthi siye bagebha emangcwabeni abo angatshoniyo njalo angabhalwanga. Sibese amathambo abo sizowangcwaba kutsha kuleli. Amazi kaMnangagwa balo nkosikazi Judith Ncube yomphathintambo wedorobha nakobulawayo obenguye esikhulumo esiqakathekileyo embuthanweni owenzelwe i-Provincial Heroes Acre enkulumane. Wayekubuthwa leZimbabwe National Army njengomlweli wenkululeko kuviyo leZipra, uretired Brigadier General Abel Masinyane uthi usuku lwamaqhawe uyalihlonipha.
Sizihloniphela, sihlonipha laba abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Ukuzinikela ukuthi umthathane impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lelizwe likhululeke, labanye bahlale impilo engcono.
Amazwi akhe agcizelelwa nguSenator Molly Mpofu okobulawayo. Layo walwa impi yenkululeko.
Ilanga liqhakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu bazi bakukhonise babe yibo abakwenza konke kungenxa yezinto amantombi namajama lalele la labanye abasele emathwakheni labanye abasala emanzini ezambezi.
Umgcidlalo wenhlanganiso yabangabalweli benkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association kobulawayo umnumzana Sifiso Sincube uthi inani labanye babo abafayo liyakhuphuka kakhulu okwesabekayo.
1079 okutsho ukuthi abalele lapha baningi amakomrade, okumele ukuthi ngabe indaba ye-medical kumbe ezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweli benkululeko bangatholakali behamba ngerethi leyabahamba ngayo. Sikukhangelela ukuthi ku-adreswe ngokuphangisa lo.
Omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawe lesizwe lonina Umnumzana Mandla Ncube uthi nxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe okulusizi ukuthi umama wakhe katholanga usizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho.
Walimali empushi, umuntu wayebuye edimele empushi wayengasakhona ukwenza imisebenzi eminingi, kodwa-ke waphila impilo ebuhlungu. Kungumuntu azange akazuza imali ayimele ezozezo zabaningi 50,000 kazange ayithola, uhambe ngumuntu ohawulayo. Vela manje-ke kuba nzima ukuthi sizuze imfanelo zakhe.
Abanye babengabalweli benkululeko bebengekho kulombuthano wokuhlonipha amaqhawe. Omunye wabo umnumzana Besta Willie Magwizi othi kuncedana ukuya embuthaneni lo bona abeviyole zipra benganazwa nguhulumende obusayo.
Nangihlalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalusananzwa ngithi ngendlela okwakufanele kuphathwe ngalo. Zipra vele iyazondakala phela, ithi one of the illegal organizations, nanamhlanje kayikabi absolved kukhona lokho since independence internationally. So iZipra yayifuza ukuthi ngabe yakhululwa, kodwa-ke yikho yabhidlizwa even nange-gugrawundi ngoba yayiyi-legal organization according to labo abasibusayo.
Mnumzana Isaac Mabuza laye walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka.
Abaningi abalazindlu, abaningi abalamakhaya, abaningi basemakhaya kodwa impilo enzima. Kalo walutshwana ama-veterans esingathi yibo ababusayo, engxe yabalutshwana upresident labanye nje abalutshwana abaphezulu. But abaningi sesibona ngabafana bona abakade bekhala besithibona ilizwe alirayithi, yibo asebebusayo asebethwalise ilizwe.
Unkosikazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuZipra ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe.
Thina sisilwa, sasivela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina as-veterans, yokuhlukuluza abadala. Empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithwele nzima, sihlukuluzwa ngamabhunu, kwakungcono. Lokho esasikubona kunzima, abantwana bagcwele emajele like sikhathesi ngesikhathi sonesi. Abantu bayavalelwa nje, ukuvalelela ukuthi umuntu uyakucabangela. Ilizwe alilamthetho, in simple, no rule of law.
Amazwi kankosikazi Maligwa agcizelelwa ngunkosikazi Primrose Mlotshwa, omunye umlweli wenkululeko othi usuku lolu lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe.
Ukujabulela usuku lolu abantu belambile, behawula, bentshontshelwa, berojwa, siselebreta njani uZulu esikathathe sebuzimeni emazweni, asikwazi lokuthi abanye bangapi, kanti kuselebrethwa njani labanye ababulawayo, kasikwazi ukuthi kwahamba njani.
Ohlaziye zombusazi umnumzana Rejoice Ngwenya udla nxa usuku lolu kumele uZulu alujabulelo, izenzo zebandla elibusayo leZANU-PF lenziwa lube lubi.
Namhlanje uZulu weZimbabwe sehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili lobusela olwembuso lo esiqondane lawo weZANU-PF. Kodwa usuku lwamaqhawe lusuku lwelizwe lonke, lusuku olufanele lusijabulise.
Abanye abaphiwe imendulo umongameli Mnangagwa liqembu lezomculo wembubele Black Mfolosi ngengoma yabo ethi Unity. Umongameli Mnangagwa uthi iculo leli libambanisa isizwe seZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 eBulawayo Provincial Heroes Acre, igama longeza Jesus Band.
Ukhulumende uthi asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit okhangelelwe elizweni mhla ka-17 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele inhlanganiso lela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobe lamapholisa incwadi iwazisa ukuthi ifuna ukutshengisela mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephula kwamalungelo abantu elizweni. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit lapho eleZimbabwe likhangelelwe ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC labalwela ilungelo loluntu kumaviki edluleyo okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Okwenzakala eZimbabwe sokusolwa izinhlanganiso ezilela ilungelo loluntu lamanye amazwe. Ukuhlazelwa ludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxe nomnumzana John Solani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezaphu lalo elisanda kusola okwenzakala elizweni.
Asivumelani lakho lokhu ukuthi abantu bathi nxa bekhuluma ngekutshengisela kuthe izitha zelizwe. kutshengisa ukubana yena umnankakho ngokwakhe kafuni ukuthi umuntu abe lombono otshiyeneyo lowakhe. Yikho esikwalaye kulokho. Kufanele sikhululeke njengabantwana beZimbabwe ukuthi hayi lokho akuqondanga. Ngoba ilizwe lelingelethu sonke. Ngoba ilizwe leli lalelwa kudala okhulu beqalisa ukulwela leli lizwe. Obaba belwela leli lizwe. Kwaze kwafika thina salilwela leli lizwe. Ama resources eZimbabwe ngaweZimbabwe sonke sihlangene. Kufanele siwashiye ngokufana nayo. Ngikhuluma nje abantu babotshiwe ubusela obukhona lapha eZimbabwe buyesabisa. I-tribalism ubandlululo olukhona lapha eZimbabwe luyesabisa. Umthetho constitution seyalahlwa lakhatshana, akusela constitution eZimbabwe esebenzayo. Sikhumbule ukuthi izaphu yonale yalilwela leli lizwe, ayizange ikhangele umhlobo. Ngitsho lama leaders ayekhona kuzaphu amaningi ngesikhathi silwela leli lizwe ayevela kuNorthern region.
Sikhulume labanye kuwona lo umsakazo abathi bafuna ukutshengisela lanxa amapholisa engabe enqabela. Bona lithini ngabo njalo njengebandla lina lingatshengisela?
Awuvunyelwa eZimbabwe ukuthi udemonstrate, kodwa iconstitution yeZimbabwe iyakuvumela lokho. Njalo kayitsho iconstitution yeZimbabwe ukuthi nxa udemonstrate afanele ukuguqa phansi emapholiseni bakuvumele. Constitution yeZimbabwe iclear ithi you just inform amapolice ukuthi sizaba lomhlangano, sizaba le demonstration, and nxa ubatshelile amapolice lawa angatshelwa kufanele ba protect abantu ababe demonstrator, babone ukuthi abantu abademonstrator bahamba ngendlela eqondileyo, akula ukungenelwa phakathi umthetho lowo. But umthetho sowalahlelwa khatshana ukwenzela ukuthi khona abantu bangademonstrate. So laba abantu abathi bafuna ukudemonstrate kuselungelweni labo. I-demonstration yenziwa loma kunini, loma kungeSunday, loma kungeMonday. So nxa ilanga liqondane lakho khonoko, yiko khonoko. Kanti bona bayesabani? Abantu bathathe advantage ngoba bekwazi ukuthi kule sadakhe ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi thina siphila ngaphansi kobugebenga.
Kuyini okungenziwa ukuthi ikusasa yelizwe ibe ngcono ngombono webandla lakho?
Asizameni ngendlela zonke thina beopposition sibambane, hatsho ukuthi sibe sidonselana ngale omnye donsela ngale kunika izano iadvantage konoko. Nxa uyintandane bambana lenye intandane, ungathi uyintandane uthi uzabamba lo mntwana wesinothi. Kakufuni umntwana wesinothi azakwenza yokuthi akusebenzise. Asikhangeleni phambili. Izano ifuna amandla amakhulu, amandla asuka kithi ngokubambana kwethu thina.
Zana ngumnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezaphu, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC, njalo umnumzana kaZembe kaZembe umphathi ntambo obona kwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Umongameli Mnangagwa waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa abathunywa ngamazwi aphetheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Mathanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa agcwele ezitaladeni ngoba evikela ilizwe, njalo abelungiselele ilanga le-Heroes Day lamuhla elilandulela ele-Defense Forces kusasa elokunanza imisebenzi yamabutho. Abacha bamazo omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day. Abamazo eSADC babuthanele umhlangano wesithupha owe Southern Africa Youth Forum eHarare. Umhlangano lo uqhutshwa ngenhloso yokuthuthukisa abacha abasemazweni aphansi kwenhlanganiso ye Southern African Development Community, SADC. abakhokheli benhlanganiso zabatsha ezichiyeneyo bakhuluma ngendaba zabatsha ezigoqela imfundo, imisebenzi, ukusungula kwamabhizimusi kanye lezempila kahle. Indikimba yalomhlangano ikhuthaza ukuthuthukiswa kwemfundo yamazweni angezansi ye-Afrika, kukanti lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza abatsha ukuthi basebenzise imitshini yakulezinsuku ukuletha intuthuko, kumbe ethi From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolwela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha, unkosazana Tamia Kudakwashe Govere.
Namhlanje ngo-12 August sicelebrate i-Youth Day, leli lilanga labantu abatsha mhlaba wonke jikelele. Thina njengama-youth weZimbabwe siyathaba kakhulu ngaleli langa lonyaka ngoba lifike lapho iZimbabwe ihosta i-6th Southern African Youth Forum, lapho abantu abatsha inkokheli ze-Southern Africa zihlangene zahlala phansi zakhuluma ama-problems affecta ama-youth weSouthern Africa njalo zaphuma lempumela singabakhona eku-addresseni ama-problems lawo.
Kodwa njengabatsha beZimbabwe libona kule mpumelelo esibe khona na?
Thina njengeZimbabwe siyajabula kakhulu ngoba sesile youth quota system eParliament. Ungakhangela noma kuma-elections lawo adlulileyo, ama-youth amaningi they took part. And kwezonotho akhona ama-youth, kwezi-innovation akhona ama-youth. So ama-youth asekhona even kuma-board our decision-making. Lokho kuyasijabulisa. Kodwa-ke asakhona ama-issues a-affecta ama-youth eZimbabwe. Kungaba zindaba ze-inclusivity lapho sikhuluma ngokuthi ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwa emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya. Imfundo zasemakhaya, lemfundo zasemadolobheni azihambelani. Abantu bemakhaya lokhu besachiwe emuva. Sibuye sikhulume indaba zedakamizwa, ama-drugs. Sibuye sikhulume ngendaba ze-mental health. Sikhulume child marriages. Sikhulume nge-unemployment rate amongst the youth. Lezi lawa ngama-problems ahlangana lama-youth eZimbabwe amongst others.
Manje kungenziwa njani ngendubo lezi ukuze zilwiswe ziqedwe elizweni leZimbabwe?
Thina sibona ukuthi kungaba ngcono makuyikuthi i-government, the private sector zingahlala phansi ziworke together on improving education from emakhaya. Because if education looking ga improve emakhaya, because bona ama-infections or HIV lokho esiba high and lokho e-increase and lokho kubulala ikusasa leZimbabwe, ngoba ikusasa leZimbabwe ngabantu abasha. Sibuye njalo siphinde sithi kube lama-rehabilitation center, ama-rehab centers for abantu abayenza okwama-drugs, abantu abangama-drug addicts bethole uncedo. Njalo singaba lama-recreational activities lapho abantu abatsha abangathola khona ukuzilibazisa instead of ukuthi begcine besenza okwama-drugs.
Unkosazana Tamia Kudakwashe Govere ulwela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha. Obasecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi umkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso owe urinary tract infection ulakho ukubamba owesifazana loba owesilisa, njalo ungabe uthelelwana emacansini kumbe ubangelwa ukungahlanzeki. Ubathabele Masuku uxoxela bezempila kahle wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane lo ubikwa wande ukuhlasela indlela yomthambiso, izinso loba isinye. Wande kakhulu kwabesifazane ngoba belendlela emfitshane yomthambiso nxa beqathaniswa labesilisa. Kodwa abezempila kahle bathi okumqoka yekuba nxa umuntu esethe wabanjwa ligciwane elibangela umkhuhlane lo babekwazi ukuthi ikhona imithi yokwelapha ngokugcweleyo. Udokotela Derek Matsika ulandisa kabanzi ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso.
Namhlanje sizakhuluma ngomkhuhlane esithi ngesikhiwa urinary tract infection. Nxa sithi infection sabe sithi khona indlela yakho yomthambiso isisuke yaba affected, lokho esithi khona ama-bacteria kumbe igciwane that total mama watcher will affect her more than compared to Waboba. In the Lanyam Tambis, I told Konyaba Bushumu, Benyagi Chisa, Aman Kipama Narity Lamaris, Utumutim Chanavich and ever since I met Kona A. Kutaman, Aman in Yellow Footing and Akuma and Utibalo Bushumu up on a pencil.
Udokotela Batsika wengeze ngokuqonqosela ngokuqakatheka kokuya esibhedlela esithi umkhuhlane lo uyelapheka ngokugcweleyo.
Abantu abanechukela, abantu abalemzimba e-weak, abantu abangakwazi abaphuza ukuyachitha amanzi kuba bagcina amanzi isikhathi eside kuphakathi kwebhulada kumanzitha amanzi ngisho umthambiso, abantu abanganathi amanzi akwanileyo uzathothi ngenxa yokuthi khona umthambiso luyagcinwa isikhathi eside phakathi kwebhulada. Ugcina sowatshatha lokhu esithi khona infection. Umkhuhlane lowo iyakwazi ukuspread u-affecte umzimba wonke. So kuqakatheka ukuthi ungazangani le problem yokuthambisa. Phangisa iyafika kliniki, kodwa into ukuthi ungathola i-treatment ngesikhathi esi-right kuyaphela wonke dudu and akukuphambanisi lutho.
Umongi umnumzana Courage Sithole uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi kulegcikwane elisendleleni yomthambiso.
Umkhuhlane ohlasela indlela yokuthambisa wandise ukubonakala ngobunzima kumbe ngokuhluleka ukuthambisa. Ezinye zezibonakaliso zigoqela ubuhlungu kumbe ukuzwa ufuna ukuthambisa njalo nje. Umthambiso ulakho ukuba mhlophe ulephunga elingajayelekanga. Kulakho njalo ukuba legazi emthanjisweni okuyabe kuhlangene lobuhlungu. Konke lokhu kulakho ukuba kuhlangane lokuchisa komzimba kwesinye isikhathi umuntu azizwe kusithi ahlanze.
Unkosikazi Janet Bebe, umhlali wakobulawayo, ulandisa ngokugula kwakhe ehlaselwe ligciwane elibangela lomkhuhlane.
Umkhuhlane lo uthi ayi unzima ukuthi uhlasele izitho zensitha, yikho kwenza ukuthi ungabi lula ukuya esibhedlela masinya. Mina ngaqalisa ngisithi isibeletho esibuhlungu ngoba ngisiza ubuhlungu ngaphansi kwenkaba. Sengiye esibhedlela yikho lapho engabanjwa khona ukuthi indlela yami yokuthambisa ile infection. Sengiyithola ilimithi ngalapho ekugcweleyo.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelatshwa ngemithi yama-antibiotics belandela iziqondiso zawo. Bathi ukungaqedi imithi le kuvame ukubangela ukuthi icine ingasasebenzi sekufuna eminye njalo imithi elakho ukuba lentengo ephezulu ukuze kwelatshwe igcikwane eselixhwalile. Ezinye izixwayiso zibalisa ukuhlanzeka, ukunatha amanzi eneleyo lokuyathambisa ngesikhathi ukwenzela ukuthi umthambiso ungahlali kakhulu esinyeni ucine ubangela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wazise ukuthi iwebhusayithi yomkhankaso wakhe ihlaselwe izigebengu ze-internet ama-hackers. Laloba kungakazi wakugcile ngalokho umsekeli kaTrump angena laye kukhetho uJD Vance usekhulumele entathela izindaba eziningi ehlasela ongena kukhetho lukamongameli emele ibandla le-Democratic Party. Kusenjalo umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris langena laye kukhetho uTim Walz baqhubeka ngomkhankaso wabo bekhangela kakhulu kwezenotho. Umkhankaso kaKamala uthi uzaqathekisa ukuthi ababhadalwa ngamatip bengabhadali umthelo, kodwa uTrump uthi nguye owaqala ukubuya lo mbono lo. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazi welemelika umnumzana Tim Murengai.
Hayi into ehluphayo kuma elections or around election time izona lezo indaba ezifomayo zithi zona ama system abe ngantwa they are compromised sesiya kuma election. So ukuhekwa apparatus yabo Trump former president wa America is nothing new, but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abanengi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams abaku cyber security lalani baza banceda ngokulungisa ama website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ngantwa sesihamba ekucineni kocingo lokukhankasa, and iGeorgia in about a month and a half iyabe siqalisa ukuvota in absenteeism ama ballot boxes lama postal boxes. So I don't think kuzaphambanisa anything ngoba abantu ngantu asebe kwazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo. So angiboni kuphambanisa khonapho.
Sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe. Sebekhangela ke udaba lokuthi kukhutshwe ama tax kumathipho abhadalwa abantu, kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo. Likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhu zeni ithwa election is into engathiwa itshengisa ama-ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe. So ukuthi owatshontsha ama-ideas faka kweyakhe i-platform, hhayi lokho siyabe singakwazi ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayakopana the way that they think. Siyakwazi ukuthi kudala laphana sasikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo, ukuthengisa izikhali and all this other stuff, but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo sengantwa yibo abachuchisa izinto zempi and the selling of military hardware line. So ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa, hhayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo, but is it in the policy abazilethayo phambili yini? Yikho kungathiwa sizabona phambili.
Umnumzana Tim Muringa yolandela zombusazwe leMelika njalo usebenza lenhlanganiso ye-Association of Concerned Citizens ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Okwakhathesi sengilitshiya ezendleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp, kuyimilayezo elisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nsuku zonke siqakathekisa ke imilayo zenu ukuthi sizwe imibono yenu.
Bonani Studio 7, sayibona nithokoza omuhle linjani, kodwa lapho elikhona abantu bakithi sizwe simnyama. Simangazwa ngulo mdala lo kuthiwa ngumnankagwa lo ongafundanga lo. Akafundanga lo mdala lo, igama elithi democracy kalazi. Liyamehlula. Yikwekhipha amapholisa lamasosha ukuthi avimbe abantu abafuna uprotest. Hhayi, eli gama selimehlulile kusukela kudala vele, liyamehlula lo baba. Akafundanga, kumele alimbisele eklasini ayefundela igama elithi democracy ukuthi lichaza ukuthini, akalazi. Hhayi, uyasiyanyisa mani lo baba, uyasiyanyisa shemu.
Studio 7 siyajabula lineli sikhiphe izindaba ezinhle ezimnandi ezileqiniso njalo. Siloko sikhala sikhuluma ngento enye, ngemali yethu yelizwe lethu ikhona sibili zigman, kodwa kasiboni phela ukusebenza kwayo. But manje zasebenza njani? Kanti kulani ukuthi ifake ikhanda likaFather Zimbabwe? Kayifake ikhanda likaFather Zimbabwe phela ukuze isebenze eZimbabwe. Imali yethu iZimbabwe imali ifuna ukuthi ivuke. Nanko nje isadiki ibuya futhi njalo siyaphinda ukuthi hlalani phasi lilungise ngemali yona le. Abangani bakho nabo behambelayo iphephelela lependa konke kuyolunga, kufakwe uJoshua Nkomo umqabuko. Singakhethani ukuthi ngubani, asilungiseni ilizwe sindawonye.
Awe, livuka njani lapho? Hayi, lapha siyavuka, lapha siyavuka kuhle.
Labo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje sikhangele kwezemidlalo. Imidlalo yalonyaka yama-Olympic Games ebegqitshelwa eParis eFrance igqitshwe izolo ntambama. Ikomiti ebona ngezemidlalo le eZimbabwe ithi iyathokoza ngendlela abeZimbabwe abancintise ngayo lanxa bengasatholanga ngitsho leyodwa imendulo. Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintise emidlalweni le ebigoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Lingakhohlwa muli eZimbabwe uhlelo liyalandela olwe live talk lapho esihlaziya khona usuku lwanamhlanje olunanza imisebenzi yabalwela inkululeko yeZimbabwe olwe Heroes Day. Muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo Ntaba Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.